isenzo lesi yikho okuthiwa ukuba ngabaphangi labahuquluzi amasela kusenza sikuzwisise ngokupheleleyo ukuthi izanu iminyaka yonke le ibikhuluma kuphela ilizwi elithi ilabantu imele uZulu ingamelanga Zulu. Abantu laba bebezimele bemele imuli zabo bengasebenzeli isizwe. Inkulumo kaGono yenze into yonke yase yaphumela egcekeni ukuthi ubuphangi lobuhwaba babantu lobu bebubukhulu okungakanani njalo bese bufike kusibanga esingakanani. Eqinisweni esilakho esesikufundile lapha ukuthi nxa abantu laba bebenikana izimali ngendlela yokuthengelana amathalakitha lakho konke okufunekayo ukuthi abantu babe ngabalimisi abapheleleyo nxa belima emafamu abo angasho mafamu kaZulu, kusitshengisela ukuthi konke lokhu kade bekwenza bebekwenza ngoba ngesilungu singathi phecelezi beconnected. Abantu bonke kade bethola izimali lezi ngabantu abangelani loZulu. Akungitshele Nkomo ukuthi umongameli weMalawi uMtharika ulani lamaZimbabwenzi azazothola amathalakitha ngitsholosizo lwemali ekuthiwa yimali kaZulu ehlose ukuthi incede ilizwe lakhe azoyithola yena engumongameli weMalawi. Angithi uyabona ukuthi konke lokho bekusenziwa ngokuthi uwazana lobani njalo ngesilungu singathi uconnected lobani. Into yonke leyi ibincele yenziwe incele yibusela nje kade busenzakala yibuphangi lobuqili obungaphezu kwakho konke ongakucabanga.
Abayitholayo limali bathi bayiphiwa nje ngohulumende kwakungaso zikwelede.
Abazisilungu Nkomo bakubeka nje bathi phecelezi the guilty are always afraid. Bona laba abathi bona hayi kwakungaso sikwelede ngabantu abangelanhloni abangakwaziyo ukuyangeka abangakwaziyo ukudlalapho sebethe babanjwa ukuthi kule ntwembi abayenzileyo ejengisela ubomi lobuphangi obunjengalobo ngokuqondileyo bekumele baphumele egcekeni bamukele ukuthi hayi lapha saphambanisa bayehluleka ukukwenza konke khonokho ngoba abalazo inhloni abalabuntu. Ngoba ngeqiniso likhona nxa bezanikana izimali banikane izimali ngendlela zokuthengelana amathalakitha lakho konke okusetshenziswa nxa abantu belime emaplazini amaplazi angasuka kaZulu amaplazi angasuka kahulumende esingathi ngesilungu ngama-individual properties abawo-onayo bona abantu laba bese beyakuthi uhulumende hayi waphenduka uhulumende kaZulu nxa besidingu kaZulu waphenduka wathi hayi izikwe imali zonke leziyana alisazibhatali kumele futhi baqhubeke baye phambili baku-explain Nkomo bakuchasise ukuthi kwakutheni baze bavumelane lakhonokho bona ngokubona kwabo kwakuyindlela eqondileyo yini ukuthi uhulumente azakufake ngendlela leyo. Akutshengisi ukuthi khona kodwa uhulumende lo yena konke ayekwenza kwakuyikuganga ikuganga phela konke lokho obekusenzakala. Ngibazwile futhi labo abanjabo ubhaskiti labo mzembi labo nje abanye akade besithi hayi kwakuyizikwelede bazibhatala. Ngize ngakhuluma lomunye wabo wakukhuluma waqinisa lakimi ukuthi hayi yena izikwele kwakuyizikwelede wazibhatala. Ma ekukhuluma ngaleyo ndlela ngasengimbuza ukuthi kanti wena manje okwenza ukuthi wehluleke ukuthi ubhale uphumele egcekeni uqambe abanye ukuthi hayi ubiza abanye bakuthi hayi nxa lingazibhatalanga amadoda avumani libhatale izikwelede lezi hayi ngokuvika ukuthi kwakungaso zikwelede uhulumende wayethe iy'mali zonke leziyana yena uzazibhatala yindaba lingakwenzi. Wangiphendula wathi yena abantu bonke laba abakhuluma ngaleyo ndlela besithi kwakungaso zikwelede uhulumende wayethe uza kubhatala ngabantu abangelanhloni ngabantu abangabhatala ngizikwelede.